qala nje sikwazi ukuthi amanzi empompini azaphuma ngelanga elingaka 144 hours. Kathesi awusabuya, uyahlala 2 weeks engabuyi. Ngikhuluma nje lokuthi ngile magwegwe lapho izakhamizi zithwele nzima kakhulukazi ngamanzi ngoba alayinilwa lapho esihlala khona esigaba esihlala kusesidingo kodlwayo sihlese 700 households. Kodwa i-700 households imezi siyakhumbula ukuthi kulabanye kulamaloja kulezindlu ezilamaloja. So imezi singathi on average imezi sivuma ukuthi families angabe tholakala ku-700 households nalawa engafika kubo-1500 families. Ngoba ezinye njengoba ngitshile ukuthi ezinye izindlu zilamaloja. Indlu inye ngayinye kuyadiphenda ukuthi khona kwelilanga leyo kuthiwa 2 buckets which is 40 liters kumbe 3 buckets. Sezazama umzamo wokuthi khona sidivide ngokuhlala kwezindlu up to hour ukuthi ngo-day 1 namhla asingathi nge-Monday njengalamhla yi-Thursday kuthatha u-F kusiyafika ku-I u-A to E bebethethe izolo. Sizama ukuthi maybe singathola ama-60 liters, kodwa khona kuyehlula ngoba ukubuya kwebhawuza kuvuya kuthiyana. Lokhu kwenza njalo kabuyi ngesikhathi esifaneleyo ukuthi singathi i-regular time esikwathi ngesikhathi esingaka. So siyavuka-ke layinela ngamabhakethi khona ngale. So kubangela ukuthi abantu bathone behlezi bedinga imithunzi kumbe bedinga ukukhudumala, i-social distance isibaleka kusiya ngomkhathi ukuthi yabe unjani. And ithuba lokugeza izandla kalitholakali kakhulukazi ngoba amanzi vele wona ngawoka wakho. Lokugezisa amabhakethi nalawo uyathola ukuthi amabhakethi sikha ngawo amanzi uwageza kankhona kwenza asahlambulukanga ngoba uyabula ugezisile usuka ngale ndlini kodwa uyetshona elayinini kulokufuqana kulakho konke konke. So udaba lwamanzi lukhanya luyinkinga kakhulukazi.
Sizwile njalo imbiko ethi abantu lamuhla bekuyisiphithiphithi befuna ukuthatha amanzi aphume empompini ebidabukile.
Amanzi vele wona akeneli njalo amanzi aphumayo abuya elephunga. Uma ukhangela abe lekhala esikhathini ale brown kodwa usethisa kakhulu liphunga ngoba ikhala sesicanga ukuthi mhlawumbe ukuthi impompi zasela amanzi sihlala isikhathi esidizingela amanzi sezingcolile amaphayipu asengcolile. Iphunga elingani esikhathini yethu izangani ngelesuweke esikhathini angani ngelokukhunta. So amanzi angkhona la nxa ugeza ngawo akamahlanga. Okukhona futhi sinenzele ukuthi lokhu amanzi nalawo sebuye siqasha nganele phunga nxa sigeza ngawo sesiqubuka. Ngikhuluma nje mina imangobongobo ebusweni ngamapimples ngamaqhubu okuqubuka lo mzimba wonke nje uyaqubuka. Ngikhuluma nje endlini yami sonke sigcoba ibetadine umzimba wonke ngoba kulamaqhubuqhubu angazo sikhangelele ukuthi kudalwa ngamanzi ngoba lawo makhelwane nanku siyababona benjalo lapho lamaqhubuqhubu la. Amanzi impompi nxa ingajabuka abantu bagijima baye kukha besikha beseuthi basebenzise amathoyilethi usukhangela ukuthi vele amanzi anawona ngokawasengcolile. So nxa sisewasebenzisa ethoyilethi ethembeni esibadlala kuyo kuletha ingcekeza lokuthi amanzi abana bele siwasebenzisa njani. So khonkeyana imikhuhlane izaqhubeka isandasile edolobhe nakobulayo ngoba isisombuluko sokuthi singathi i-long term solution akasiyiboni. I-information esiyitholayo ukuthi ihlanzeke kuyo ukuthi qhubekani lingisebenzisa amanzi ngonanzelelo ukuhamba kwawo ukuza kuyakwanda. Angikwazi nxa sihlala bo-10 days kungela amanzi empompini uzathi kuzaqhubeka kusanda kuhanda njani. Ibhawuza njengoba sengikhulumile ngaphambilini ukuthi khona kayibuyi i-regular times. So ukuhlala ulindele lokuthi nxa kuthiwa izikolo ziyavulwa zivulwa njani kungela amanzi uyimzamo kumele ibonakale kakhulukazi ukudolobha kuphola kobulawayo nalo.